Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-22 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye owadlwengula umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuchiya uZulu ethukuthele.
Thinki i-timing yakhona eyokuthi ayenzele amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu.
Abe bandla lesisi abalimala ngemva kokuchaywa ngamalunga ebandla lezanu PFM Guza ngeviki edlulileyo bakhala ngamanxeba alokhe ebuhlungu.
They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi.
Intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu osokudale indlala embi elizweni.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengisa, ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe, ngoba ukusebenza kwalo asikuboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye ubaba owadlwengulwa umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuchiye uZulu ethukuthele. Ubaba lo ubesebhasini yezibotshwa ezikhululwe eHarare ngolwesine etshela intatheli izindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngokumsusa ejele lapho ayegwetshelwe ukuhlala iminyaka esithiyangalombili kodwa ubesesalelwe ngeminyaka emine ukuthi akhululwe. Lokhu kudale imibuzo yokuthi nxa kukhululwa abadlwengulayo kutsho ukuthi zikhona ezinye njalo ezigelekeqe ezikhululiweyo. Lubaba uthe uMnangagwa ululuju ngoba emkhululile. Wake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Walter Muzembi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe yena ngesikhathi sabo babetshona ubusuku bonke behluza amagama abazaxolelwa ukuthi babone ukuthi mpela izigilamkhuba ezilamacala afana lokudlwengula lokubulala zingakhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
I-amnesty yezibosha yona ngokwayo akusiyo nto embi makuyukuthi kukhitshwa izibosha ezilamacala amancane nje, maybe amacala wokutshontsha lani lani. Kuyasiza lokhu kwenzela ukuthi overcrowding emajele yehle. Kodwa ma sekukhitshwa lezi gelekeqe ezagwetshelwa ukudlwengula, I think kusuka kungathi kuyasabisa kancane lokho, ngoba abantu abanjalo uzothola ukuthi bangaphinda futhi bagange bakwenze khona lokho, ngoba babe bezitshela ukuthi engqondweni zabo kusho ukuthi into abayenzayo akusinto e-serious kakhulu, nawo uNkulumende uyabakhulula. Kodwa isikhathini esiningi ma kureduswa i-population yabantu abasemajele kuyanceda kakhulu ukuthi amajele angagcini esiba zindawo lapho abantu aba-overcrowded plus kuba yibhedeni kuhulumende ukuba supporta ngokudlalani lani. Kodwa hhayi, mina izigeleke xa ngisupporta ukuthi zikhitshwe zingakaqedi isigwebo sazo, ngoba esikhathini esiningi abantu abanjalo abakusibantu abarayithi ukuthi babe semphakathini ngoba bangagcina beqhubeka ngobugebenga ba.
Sibonile njalo abanye abakususiweyo ejele bebonga umongameli Emmerson Mnangagwa. ubona ngani akusoze kumsebenzele yini lokhu kukhetho ukuthi ungani sokuyindlela yokudinga usekelo?
Yeah, I think i-timing yakhona eyokuthi ayenzele amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu ukuthi ukwenza lokhu ngoba ulesineke noma ubakhulula ngoba edinga ukuthi njengoba kusiwa ekhethweni abantu laba lezihlobo zabo basupporte yena ngoba babe bebona ungathi wenze into enhle kibo. Thina I think ikithi esikukhangelelayo ukuthi ngabe abantu abakhishiweyo ngabantu ababotshelwe ezombusazwe esingathi ngama-political prisoners. Sinama-political prisoners amaningi asejele abongarivume labo Job Scala. Yibo abantu abenza ukuthi amazwe angaphandle abone iZimbabwe njengelizwe elingalunganga ekuthini libe phakathi kwamanye amazwe omhlaba ngoba ukujezisa abantu for imibono yabo against uhulumende yinto engakhangelelwa kahle ngamazwe esingathi ngama progressive countries asupporta i-democracy le freedom of speech. So umongameli bekumele ukuthi ngabe uconsider ukukhipha abantu abanjalo emajele than ukuthi agcine ekhipha lezigelekeqe ezizogcina zimosha futhi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kweMelika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Abebandla lesi-CCC abalimala ngemva kokuchaywa ngamalunga ebandla lezanu PF eMguza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba abathi alokho ebibhidla. Amalunga aleli bandla ayiphatheka kuhlelo lokukhuthaza izakhamizi ukuthi zibhalisele ukuvota phansi kohlelo lwabo abaluthi yi-RIP. Kodwa bathi sebeqonda ezindlini zabo bahlaselwa ngamalunga ebandla lezanu PF aye bacathamele bababhaxabula, abanye babaleka kodwa abanye bathunjwa. Abathunjwayo batholakala sebesenkambeni yamapholisa. Sixoxe lomunye owayachaywayo umnumzana Kutsai Mabonde ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
On Monday 15 May 2023, esilo hlelo lokukhuthaza izakhamizi zikaGuza Ward 9 eTreedwood mayelana ngokuyabhalisa lokuphatheka kunhlelo zokhetho zalonyaka. Sithe sesiqedile ukukhulumisana lezakhamizi door to door endleleni yethu yokuphindela emakhaya. We got ambushed and attacked by ZANU-PF members at Treedwood under irrigation scheme farm. They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi. Amalunga eqembu lethu fled into the bush and our provincial interim vice chair Mr. Jabulani Khadebe and Mr. Karikai Masu Ward 17 Umguza aspiring council candidate and other champions got kidnapped.
Sikhuluma nje banjani labo abachaywayo baphinda bathunjwa?
Amalunga ethu achaywa alimala kakhulu agoqela mina and Ward 19 Umguza aspiring council candidate Mr. Chipo Penikwa and other three champions including Umguza aspiring MP candidate champion Queen Malikwa. We are still on recovering mood and beds and taking medical prescriptions.
Amapholisa wona athini ngalolu daba? Ayagcwayisisa yini ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Amapholisa akhanya ngani ayesaba ukuqhuba umsebenzi wabo ngokufaneleyo njengoba besaba ukutransfer abakhulu babo njalo lokuxotshwa umsebenzi. Lokhu sikubone amalunga ethu ethunjwa and umpholisa owabuyayo wayesebenzisa ikhombi yezanu PF elotshwe Umguza zanu PF constituency igcwele amalunga ezanu PF. Amalunga ethu had clear evidence of the kidnappers of our champions and we later found them at Nyamandlovu police camp. Okwakhathesi amapholisa asiwathembi njengoba awasimeli sikubone ku news article elotshwe iNews Day lapho uRichard Moyo uMP weMgoza akubeke khona sobala ukuthi thina ama victims amabizo yethu yiwo atholakala kurada ye Joint Operation Command la kurada yama police bosses. So as civilized citizens we no longer have freedom of independence and our constitutional rights are no longer respected by the law enforcers and our representatives. So I kokakade sisebunzimeni as it is evident clear that there is no rule of law. Our hopes and dreams are now seeing a new democratic society being ushered under the capable leadership of President Nelson Chamisa.
Hello ke ngumnumzana Khutsai Mabonde ilunga lebandla leCCC imizamo yokukhulumisana labebandla leZANU PF kumbe amapolisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubo sokudala indlala embi elizweni. Njengesibonelo i1 kg yenyama isibiza $63,630 okungaba $45 ngamadola eMelika. Abanye bathi sebesehluleka ukuthola ukudla ngesuku zonke ukubangela ukuthi badle kanye ngelanga. Iphephandaba leChronicle lithi isisindo sedola leZimbabwe sesiyinkulungwane ezinhlanu $5,500 ethenga idola elilodwa eleMelika. Okuningi sikuzweni kuntathele izindaba yethu uBathabile Masuku esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini leNational University of Science and Technology, uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi, amabhizimisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho kubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azana ukubana babanikazi bamavinkile bathole imali yamanye amazwe okusemthethweni, singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengisa, ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe, ngoba ukusebenza kwalo asikuboni. Intengo yethu yebhondi ayisoze imi ngomumo we-ikhonomi yethu. Nathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi, sigcine izimuli zethu, ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakobulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi okufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisa ukuthi sibhadale izisebenzi zethu. La mashop lawa azavuka empty kubuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi singathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakobulawayo, uthi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagugudeka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama-basic commodities akhangela ikhungu oil kwezinye izindawo ngabona 9,000 RTGs kusiya kubo 10,000 RTGs. Ngapha iholo lethu limema nzonzwa likhwelanga. izinto zinzima sazi ukuthi sizosurvive kanjani. Singathi sesibuyela back again ku 2008 kalesi nje umahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeka azithengeki.
Unkosikazi Silvia Chabalala, umbalisi wamaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba esikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kukhubaza abafundi, kodwa akulanto esingayenza. Imali esiyiholayo incane, iminyaka leminyaka sihlukumezekile, sikhala ngokuthi uhulumende asikhuphulele, asifakele imali engcono. Sesiphiliswa yokuthengisa ngamalanga nalawa siyabe singahambanga ngawo esikolo ukuze siphilise izimbi zethu. Kunje njengathi sisebenzele emaphandleni, kuyabe sehluleka nje lokugadi edolobheni.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphatha amandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa unobhala ugatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe umnumzana George Kuvamathanga uchaze ukuba ugatsha lweZimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu. Kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yijuti. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa ijuti. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhataliswa ijuti zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ichukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kwele Egypt lamuhla emhlanganweni oqoqwe libhanga leAfrican Development Bank. Lumhlangano ukhangelelwe ukuletha ndawonye inkokheli yamazwe ezwekazi leAfrica kunye labo somabhizimusi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiqinti seBhumane eNkayi asiseyikwaziwa ngelokuthi komnyama ubambile ngoba uhulumende eselumathisa amandla kagetsi ezikolo kunye lasegrowth point yendawo le. Leli phephandaba lithi izakhamizi ziphakathi kokujabula ngenxa yalokhu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibonani, linjani? Hayi, thina siyaphila bakithi, ngiyaphila njani khona ngapho. Hayi, iindaba zenesipha zona zinhle kakhulu, zimnandi. Hayi, le nto ke mbonise lapha lo baba lokhuluma ngokuthi i-CCC kungani lokhu structure zabo sisahamba ukuthi hayi akethule akhangele ekwabo etshane le-CCC. Thina abantu be-CCC siyakwazi into esiyenzayo, asozofuna ukwazi into yomunye umuzi womunye umuntu. Uyabo ingqondo zakho zingathathi na usiyakhanga into zomunye umuzi, uchiye zomuzi wakho, khangelayo lo muzi wakho, ukhangela lakho lokho okutheni ucubungula lokho ukuthi ye wena ubona akusebenzi lokhu emafa akelela mafa. Ungethuswa into lezi uthiya nento lezi. Thina siyaphambili siyalusapota, sisapota sibili lokuvota savota siyakusapota. And inyaka lo hhayi iqhude siyalitise, iqhude siyaliqoma intamo, akulangendlela. Thank you. Imukhumalo.
Sanibonani, sanibonani. Ah, siyabona lokho kwenziwa nguMnangagwa othi usafuna ukubusa 5 years more. Ilizwe lakithi lizoba njani? Ngoba ilizwe libolile liphela nanti. Ma engabe efuna ukubusa 5 years more, uyabe sezani? Yini impela into ongama mfuthu uMnangagwa ufuna ukuba upresident uzayiza lokho? Kunini abantu batshelwa amanga? Kunini bathembisa abantu amanga? Yini into abayenzayo? Even A1, imigwaqo kubolile, ezibedlela kulambithi, indawo yonke ibutsotsi, corruption all over. Inkomo kazikhuluma ukusela komo kwa mkontroleki. Sile kukwa mkira njumina nga kwa lazo kuphela elenzakalayo ilizokalisela mthetho amapolice amasotsha konke kuyatshona kwaye nomnanga kuyatshona alihlazo lelesilibonayo lesi kanti ilizwe lizoba njani endela abantu into eyinkinga abasela abantwana abancane bala bantwana asebekhulile kumbe bazele kumbe kabazalanga ngeke ubekwazi ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu hayi liphelile ilizwe leZimbabwe ilizwe seliphilwe ngecorruption kuphela inkomo zabantu ziphelile emakhaya la siqedwa yabo abantu bezana uPF abantu bayakhala umhlaba wonke all over bakhala ngokusela bemfomo all over i-corruption phile i-corruption manje lizwe bani elinjani
kustudio 7 ngalinjani lonke balandela bakastudio 7 kanye labasifundele izindaba bakastudio 7 ngithinge ngiphendule indaba ka-Tom Angiston Sibanda ohlaziya ezombusazwe hayi lapho wehlulekile uhlaziye ichetha kusibulinyongo akula muntu ongaqala ngokuthenga ama-helicopter kungela mithi ezibhedlela lawa ama-helicopter amthwala emsaphi lowo muntu lancaze kuthiwe ngo-emergency isibe khona leyo emergency ezibhedlela uzolatshwa ngani hayi mdala masukhulile yekela abafana behlaziye mdala bathe akusina kudedelwana yekela abafana behlaziye sukukhulule susehlule ukuhlaziya kula muntu ongayesibhedlela kungela mithi siyabona
sanibonani balandi yestudio 7 nabale igama lami ngisikhathele Dube bendesicelo lapha ngifuna umna wami uzanele Dube wahamba lo mama then thina sasala siyi-2 kwakuyimi kungisiqapheliso then yena ngiyo i-last born wahamba lo mama ngumfana umama isibongo sakhe ngesakondebele ngicela ukuthi oyabe elolwazi labo laye kumbe yena maye ngezwa lo mlayezo uyangithola kule number 0601025241 iyo inamba ozonithola kiyo yena le ngiyabona
linjani kustudio 7 hayi ngithabela abantwana beZimbabwe amabandla laphikisa ukuthi sebebambene sebebona ukuthi hayi problems kuzokumele ukuthi izanu siyikhiphe phuma izanu bonke bevotele umuntu oyi-1 jamisa president kayi-1 kuphele lokhu Dube encane ngaphela abantu benkosi asajangezani yiziphi
linjani emsakazweni kastudio 7 ya ngivele ngihlale phezu kwendawo hayi sizwile plumpt ukuthi sebeziyakhela izikolo izibhedlela hayi kodwa engakusho ukuthi ngakhokwe plumpt kuphela imathebhulele nevele isiziyakhela izikolo siziyakhela emakliniki izibhedlela ngabantu nje asebezimele abangelahulumende la kodwa iproblem nathi into esingayifuniye siyinyaniso kokugcina ukuthi siziyakhela izikliniki siziyakhela izibhedlela imigwaqo sokuzothatha umuntu wemtuke ezosebenza emakliniki yethu siziyakhele wona hhayi loku kuyasinyanisa sibili uhulumende wezanu lohulumende we-CCC sicela ukuthi bekubhekisele ndaba yibo abalamalunga ephalamende laba kodwa bekhangezise ukuthi into endlela siyifuni sabantu bemathebuleni sifuna ukuthi kusebenze abantwabenu kusebenze abafowethu kusebenze wonke nje umuntu wemathebuleni sisebenze esigameni apho odabuka khona kungakho kuzongena nje umuntu azongena endlini yakhe hhayi asikufuni lokuthi siziyakhela izinto lezana sifuna ukuthi kusebenze abantu abethu bethole imisebenzi labo siyabona
ntokazi womhleli vuka njani injani lonke masenga akhulumayo hheyi lo mjida lowo uma evula nje umlomo wakhe kuphahluka iphoyizeni yodwa ukhiphe iphoyizeni engaqeda abantu ezwini ma ezatshela abantu ukuthi ugogo wakhe umnangagwa lakokhulu bakhe ochiwenga bahlule ukuthenga imithi nemishini efuneka ezibhedlela ngenxa yokuthi babanjwe ama-sanction kodwa besenelisa ukuthenga ama-helicopter ngu-18 kuyazizwa nje itshoyitshoyo kumbe ekhanda kakusakukhona ongasahambi kahle angikaze angiyizwa kahle leto yakhe leyi ukuthi uchaze ukuthini uyaze uyingozi kabi lo muntu lo angimazi ukuthi kahle kahle yini le ngaka ayithola ZANU-PF azabe lamandla ukuthi akhulume amanga ngaka ebe lesifini sokuzowumana avula umlomo wakhe
sanibonani thanda ukungazithi iviso bingelele kunkontungamili bonke nje ngithanda nami ukuthi ngiphawulule ngale indoda engayizuzuyikhuluma la kunabanye abayisapotayo ukuthi abantu bakomoya ngamashona yethu umqondisi mshona njaninjani babancela ukutshela ma ngabe ukuthi ulalele umoya azisiyomshona abantu bakomoya babanasazi ukuthi ngabalozi singazi mhlawumbe wena mhlawumbe wafunda i-history lekamgabe le yayibhale ibhekiswe phansi thina sisafunda i-international history siyakwazi ukuthi abantu bakomoya ngabakamambo abalozwe ngikatheni wakutshela ukuthi amandebele ngabantu abesinguni bodwa ngubani imali yendebele babali umbrella eligoqela imihlobo yonke yakomthwakazi siyemaplies esishoneni esishoneni akusikho ukuthi umhlobo wodwa bayimihlobo eminingi so ibala elidishona liyiumbrella so baba kukhuluma iqiniso tshela abantu iqiniso ungakhuluma into engekho baba umqondisi nalowo omkhangelela phansi ngowasesikhosini babantu bakomoyo ngabasesikhosini kumambo ezesikhosini is 100% mthokazini nalowo muntu angisho ukuthi mhlawumbe ngiyamsupport angisupport iparty mina iparty ngisupporta ezimbabwe so bukhuluma iqiniso baba njalo to prove that kumele zibuze ukuthi kungani umambo even umgaba azangamqakathekisi umgaba esaphile lami ngichaza ukuthi aluba umambo wayengishona sineqiniso lokuthi aluba sile mgwaqo ebizwa ngayo aluba sile stadium esibizwa ngayo aluba even ledrobho likhona ebizwa ngayo kodwa ukukhona ngibani umbuyani yanda ngiyokhona isitatu sakhe so into ezibonisa ukuthi umambo wayengumlosi ngoba luba wayengishona aluba into eziningi zibizwa ngayo ngaso waye bengamqakathekisi lokho ngibusho futhi ngiyimgcwele ukuthi abamqakathekisi yiko okuchazayo ukuthi baba wayengumlosi tshela abantu bahle lisengisiza kumamambo mamambo amahle liye lingabothula bafowethu lingathuli umuntu elikhwebula zamuntu ekhwebula imikhwalo yohlanga lomuntu umkhuzeni imkhalimi ayeke into yakhe ayimfanelanga ngesikhundla akuso akambona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amabutho ele Russia encedisana lawe butho elizimeleyo elalolwizo elithiwa ngabe Wagner Group baze bangena edolobheni le Bakhmut kwele Ukraine ngemva kokulwisana kuleli dolobho okwesikhathi esifika phose inyanga ezilithumi. Kubhubhe amasotsha amaningi kakhulu empini le kunxa zombili kodwa kubikwa amasotsha kwele Russia yiwo amaningi afileyo empini le. Amabutho akwele Ukraine wona abikwa esithi asegombolozele leli dolobho okokuthi kuza kuba lula ukuhlasela amasotsha la awakwe Russia lawe Wagner. Kodwa enye inkokheli yebutho lakwele Melika ilokhu esithi kumele amabutho akwele Ukraine engaze ahlasela amadolobho athunjwe ngabe Russia kodwa avimbe lawo angahluthunwanga. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, I think ukucebisa komkhokheli webutho kuye kukhangela lokubona ukuthi angithi iRussia phela layo is not a small country, is a superpower njengayona le iAmerica. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi baza kwenza njani khonoko ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa iRussia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani ngoba iRussia layo ngayikhangela kathi esimpi elwayo isikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona bona ngokwabo kabavele egcikeni ukuthi kuchaya wane manqamu. So ke lalaba labo sebelazwe izikhali futhi abaziphiwa yi-west ngapha ezihamba uma ngomude ziyechaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizachaya. So ke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo owe-America ukuthi athi hhayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo. Bachayeni lizivikele libachayeli khonapha elikhona lithumeze izikhali zenu lazo ziyechaya khonale njengoba laye uPutin echaya ekhatshana njengakhona lokhu. Mina ngibona ngathi ucebisa kwakhe ucebisa ngaleyo ndlela ngoba bangazama ukwenza ukuthi kube yipush yeground war yona le abakhuluma ngayo engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amaningi ehlangana lezikhali ezivela eRussia. Yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo baba.
Lo ke umnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya izombusazo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.